Iningi labesifazana bemaphandleni ezansi emaNdebeleni liphila ngokulima ezivandeni, ukufuya inkukhu, ukuthunga kanye lokuthengisa impahla abazoda phandle kwelizwe. UNkosikazi S. Dlomo, lilunga lesiyazamagadeni eMagwilili esitezi, uthi basungula lesi sivande beyisiyangalombili belenjongo yokuthi baziphilise, kodwa selokhu kwaqhamuka igciwane le-COVID-19 ngombimbitho abakulimayo akuthengwa.
Nxa singazuza kumbeni abathengayo ukuthi nxa umuntu engabuya ngemoto yakhe afika athenge, ngoba thina ngokwethu asilamandla ukuthi singaya ngaphi, sibhoda khonapha kuphela, asiyindawo ngenxa ye-corona. Uhlupho olukhanda nalo mama osekhaya khathesi luhlupho lendlala, njengoba sikhuluma ngendlala. Abantwana babo siyafisa lokuthi baye ezikolo, abantu sifisa lokuthi badle. Silohlupho olukhulu njengabomama, ngoba umntwana wonke ukhala ekhangela umama.
Amazwi akasekelwe ngukhosikazi Gesta Mbangeni, othuke esigabeni sesizanani esitezi, yena othi bathunga amadoyini, ingcebethu lamacansi ukuze babhadalele abantwana iindleko zesikolo.
Into esisizayo, esincedisayo njengoba kungala kunye esikusebenzayo, siphanjaniswe nje yonalo umkhuhlane obekhona phakathi kwethu. Njalo lapha kithi eZimbabwe uhali lolo lwamadoyini, so ngathi kule ndawo kuphela lapho lubonakala khona. Esikhathini uphathisa umntoza kuyabuya lalo endani zemtari, nxa ungambonanga oyakhona le kumboyenesina phetheya, bese ungathi ehalini kuyasihlupha sibili kakhulu.
UNkosikazi Sihlezi Ncube, ngomunye wabafelokazi esitezi, uthi bebethenga imbuzi labanye bakhe belithumi njengokodwa impahla bethengisa, kodwa lolu hlelo seludilika.
Ukudla kwekho kungani kuyasisilela le mali zokuthi sizincedise siqhubekele phambili ngeprojekti, ngamaprojekti esiwenzayo, ngoba abaningi balisa kakhulu izimali, zona ezizimali esizitshayayo, kodwa ngabe siyazuzwa ukuncediseka kakhulu kulawa maprojekti esiwenzayo. Sidisela abantwa bethu, egrupini yethu singabafelokazi, so sifuna kona sibe lokuncediseka singabafelokazi sinjalo.
UNkosikazi Josephine Majaha uthi lanxa bebhekane le gciwane le-coronavirus, akulasizo abalutholayo njengabesifazana ukuze bazivikele kulo.
Besisenelisa ukuthi sizisebenzele kuhle, senze yonke into esiyifunayo. Khathesi sile migoqo yokuthi khathesi kumele ukuthi usanitize, kumele ube lamanzi, amanzi asilawo, kumele kube lezinto zonke ezifuneka ku-COVID. Abanye labanye abakwanisa ukubakuthole kodwa kababutholi. Ukuthi uhulumende ngalathi usiphatha njengabomama bemadorobheni, umama wasemakhaya ukhangelelwa phansi.
Lanxa amalungiselelo okulima seqalile emakhaya, abesifazana badinga ukuncediswa ukuze benelise ukuphuma lesivuno esihle ukuze banakekele imuli zabo. Kuthi uNkosikazi Agnes Khumalo,
silima ngezandla, izifuyo zafa ngenxa yokutshisa khonokho. Ngaye kulamatrekitha angasincedisa ukuze khonapho abenze khona enxa kungasitholisa kuhle, ngoba sigebha amagodi ngezandla, amakhuba. Angasincedisa uhulumende esili ngamatrekitha, hayi lapho embona khona ukuthi lathi singizalwazi kungasincedisa emuhlini.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uNkosikazi Juliet Ntuwani, uthi iningi labesifazana lithi kumele ayagebha igolide ngesikhathi se-lockdown okubafake engozini yokuhlukuluzwa ngabesilisa.
Ababuyanga lalutho emkuteni, emakhaya indlala ikhona, lapho kulamankazana sokuphuma umama lomntwana kuphambanisekile. Imikhuhlane nje lokuphambaniseka kwezimuli, lokuzinikela kwabomama, amanye amarephu sikhuluma ikudinga ukudla. Omama bemakhaya abakuzamayo, akula support esuka kumbe ngithi kuhulumende, uthi uhulumende afosa ukuthi omama kabathole.
Ekhuluma emhlanganweni okhutshwe edolobheni leGwanda kuyonale iviki, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda uthi bazasungula uhlelo lokuxoxisana loZulu obhekane lengxaki ezilethwe ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa sikhangele ukuthi abantu sebehlezi ezindlini ngenxa ye-COVID, ubudlwangudlwangu obubekhona phakathi kwezimuli bekusokusiba kuningi, njalo siyananzelela ukuthi abantu badidana izingqondo ngenxa yokuthi imali ayisekho, imisebenzi eminingi ibisiphelile, abantu bemile. Khonokho kuletha udlwangu lokulimazana ezindlini, kodwa njalo kuletha lokudidana kwengqondo.
Umphathintambo ogatsha labomama lamabhizimusi asachathulayo, uNkosikazi Thembi Zenoni, Uthele umsakazi weStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende akwenzayo ukuze athuthukise inhlalakahle yabesifazane emakhaya. Uthi kumaviki amabili adlulileyo bebesemzingwane lapho abanikeze abesifazana imithini yokufukamisela amaqanda, izidayo, imithini yokwenza amafutha okuphekisa lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseStezi, ngu-Albert Ncube.